atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuLwezi 2019 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Chamisa lasekela uDouglas Monzora eHarare namuhla.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa amaminista.
Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathi intambo bakahulumende ele cabinet.
Isibhekane lendlala endi ikakhulu emhlubulweni mina lapho emvela khona ebulilima we kugoqela ibulilima njalo i-district lecholotho.
Kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa ngodaba lwendlala esihlasele ngitsho lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla leMDC asekela umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa lasekela isiphathamandla salelibandla umnumzana Douglas Monzora eHarare namuhla. Udlakela lolu luqale ngesikhathi idali lalelibandla ele National Executive lilungiselela ukuqala umhlangano walo obuhlaziya udaba lokubhidlika komnotho kanye lobunzima uZulu abhekane labo. Abasekeli bakaChamisa babikwa bebesethesa uMonzora icala lokudlelana lezitha zebandla. Abasekeli bakaMonzora abachayiweyo batshele iStudio 7 ukuthi imota kaMonzora ichayiwe layo yafa ifastela elikhulu laphambili. Omunye wabo ubevuvukile ilihlo kuthi omunye ubehluzuke emzimbeni. Lanxa kubikwa kubotshwe abathathu phezu kodlakela lolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengeke ekufakaze lokhu ngoba akekho emsebenzini namuhla. Abasakhulayo abasekela uChamisa bona bathi kayisibo ababangele lolu dlakela. Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu sebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathi intambo bakhe ele cabinet besithi akwenzileyo yikupha abangane bakhe imisebenzi ngoba akusoze kuphathise ilizwe ngalutho. Umongameli Mnangagwa uguqule ikabinethi yakhe izolo wasungula ugatsha olutsha wakhetha njalo abasekeli babaphathi intambo abahlanu. Lokhu kutsho ukuthi ikabinethi le isilabaphathi intambo abangamashumi amabili lanhlanu labasekeli babo abalitshumi lasishiyagalombili. Umeli wePinga North edale lePhalamende njalo elilunga leMDC umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi lanxa ekhona amalunga ekhabhinethi amatsha akhanya ewazi umsebenzi akulabubelo alakho ukubuletha ngoba uhulumende esehluleka.
ngithe ngikhangela i-reshuffle yenza ke leyo okwaqala ku-reshuffle ama ministers angu 7 owaqala ngu-honorable Nqobisi Ntandlovu osuswe ku-industry and commerce wasefakwa ku-environment, climate change, tourism and hospitality industry. Ningathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama qualifications bani angabe elawo kodwa into enginanzelele ngevike phelileyo siku pre-budget seminar eVictoria Falls nalokho engunanzelele lokho eyapointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry ukuthi hayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe kule passion. So ngokubona kwami umangaliso angabe efakwe endaweni lapho esizabona khona mhlawumbe esenza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akuphetheyo ngokwe-industry le-commerce kuyini ngoba lapho avela khona ku-public service labor and social welfare akula lutho olumangalisayo esilubonileyo elwengezelela in terms of ivali kuhulumende ikuzama ukulungiselelana imisebenzi kodwa nje jikelele amboni ukuthi khona i-reshuffle yi-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ama-ministry ayiwo sibisibili wakade ukuze ukuthi ngaye abanjwabanjwa kabanjwanga.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngijile ukuthi khona mbona ngani xa kuyukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya-improve-a. Mhlawumbe ngoba uNqobizitha ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama-taxis, imithelo ethelwa kuma-tourism destinations efollows. For example, umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadale ebesethiwa abhadala le-VAT in foreign currency. Osokusenza ukuthi khona abavakatshela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zethu sezidura kakhulu. So lokho-ke ngendlela akade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize. But iningi labo laba hhayi yikuzwelana nje iklabhu yokuthi ngasihambeni sindawonye madoda asikhaphuleni kuze kuyelunga but akula nto eyalunga ngaphakathi na komkhonomo wasezimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda ngumeli wePinga North edale lePhalamende njalo ulilunga le-MDC. Obe ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema ususiwe kulolo gatsha njalo usekhokhela ugatsha lwezemfundo. Kambe ulakho ukuletha ububelo na? Sixhume unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland South. Siqale ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwekhabhinethi kaMnangagwa.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa ama-minister and ngasikhangeleyo i-ministry education umuntu abasifakeleyo uKane Matema abantu abaningi bakhala ngokuthi njobe le ndaba zakhe ezishisayo eziningi thina uzasiphatha njani. Ngasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu esesekuministry ayekiyo engakabuyi kithi education. Siye saba lathi ukuthi uzagwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengamateacher. Asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngale sikwenye iministry ngapho uzagwanisa yini ukuthi njengababali sikhala kunje ukuthi asigwanisi kuye emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzagwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona. Njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKane Matema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku. Asazi kumbe kunjalo uzagwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum. Asazi kumbe uzasinceda yini. So singamateacher simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kumenjani. Sizabona-ke
lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile.
Angiboni sibili ukuthi kulento enhle siyenzele njengamatisha nxa silokho esikhala kunje kusho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo.
Ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke, ngitsho lababalisi, ngenxa yokuswela yona imali yokugada. Isimo sinjani lapho ofundisa khona?
Inkinga ukuthi izisebenzi zilama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo. Thina ethi union athu zithi asenelisi ukuya emsebenzini, sesi-incapacitated, lokho kusho ukukhunywa ngumuntu wonke. So izisebenzi eziningi ezi-undi-attus asisakwanisi ukuya emsebenzini, sihlezi asihambi, sihamba lapho esikwanisa khona.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Sexhume njalo ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kuhle kakhulu okwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Kanti kunani ukuthi bamgedele umongameli babone ukuthi khona okwakwenzileyo kuzasiphathisa yini njengesizwe kumba kusozokusiphathisa. Ukuthi bakhulume ngokuthi kwenziwe i-cabinet reshuffle eqalisa ukuthi basole, hatshi mina ngibona ngani okwenziwe ngumongameli lami mbembona ngendlela efaneleyo, mbembona kukhona okunye okusokuqondisiwe ngomumo nalo wenziweyo. Ngoba mbembona kwesikhathini esedlulileyo kulezinye izinto kade mbona kwezinye ingatsha lapha bese mbona umongameli lapha nxa ethi uzayenza i-reshuffle but sibone okunye sokuphuma ekade sikukhangelele kuphumile okunye kwakhona. Asoze ngiqambe ngamabizo ukuthi laphana lalaphana but kodwa okunye kwakhona kuphumile. Asibekezeleni ke sibone ukuthi inkabilezi ezibotshiweyo zizadonsa njani, omama labo obaba laba bazadonsa njani, ngoba yiwo phela abantu abancedisa umongameli, nguye okwaziyo. Njalo kwesinye isikhathi umongameli umele thi abe lo mumo wokuthi abanye abantu abangasebenziyo even kwabana kukhabhinethi akhiphe lahlele katshani, adinga abanye abantu afake. Umuntu ongasebenziyo akhitshwe ayephumula, njengalokhu kade sowakhipha labana abantu abanjabo bomfumile walahlela katshani. Yisi sikhathi sokuthi esikwenza njalo, ekakhulu abantu abangasebenziyo amanye amavila amele khitshwe lahlele katshani. So kade simbona ngani asibekezeleni sibone ukuthi umongameli lokho akwenzileyo kuzasiphathisa yini.
Kodwa ngokuqhelisa ikhabhinethi yakhe ungathi kulokuhlakanipha yini, ngoba uhulumende uvele uhlala ekhala ngokuswela imali.
Ye, uhulumende ngabe ekhala ngokuthi kala mali, kodwa ke umsebenzi umele uyenziwe. Umsebenzi owenziwayo ungaba mkhulu uyayilethe naleyo mali esikala ngayo esinalayo. Sikunanzelele ukuthi ukungezelela konokwana kwama-portfolio kungancedisa futhi ukuthi ezindawo lapho esilahlekelwa khona zimali ezingabuyiyo kusathi zibe khona izimali zenezo, mhlawumbe lokuqinisa umsebenzi wothi uhambe. Asiwukhangeleni ngendlela zonke, singakhangeli kuphela kuphela ukuthi hayi i-cabinet noma engazibe encane, kodwa kumele sikubhenisele khonaukuthi incane lanxa umsebenzi omkhulu. Umsebenzi nxa omkhulu awube mkhulu kunikwa abanye umsebenzi, umsebenzi uhambe.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu-PF sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje indlala iqhubeka isidla ubhedu elizweni lonke jikelele, njalo uzulu emaphandleni wemadolobheni uthi lakuye uMangoye uselala eziko. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP lezinye zisipha uzulu ukudla, abanye bathi kabakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya lolu daba sexhume umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumozi Phuthi olilunga lezanu-PF endawonye lesiphathamandla se-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Uphuthi nguye osungula lingxoxo.
sibhekane lendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapha emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district lecholotsho ngoba okusuke kwenzakala ukuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi ziningi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithola kungela lutho sezisiya kulwa lezi nyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zilwe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho leso futhi zilwe nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachibini agedwa ngabantu afana nasemfuleni uma itengwe laphana indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwamfana zigqibele njalo ekuzame uzinathi kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba bayasuka baphaphatheke ngokuzesaba sokuthi balokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akula manzi esikubizelayo kuhulumende esenge ngakhuluma njalo ngakho kubaba okhangenayo le Minister of Agriculture nakuDDF ikuthi i-Ministry of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugejwe idamu lemabhongane inyamazana zibuyele ziyenatha khona leso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezi bhorane eziningi kumavillage ngavillage izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo
babundlovu ibhahile indlala iqothula imbokodo lesisekelo
kasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphilisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba lendlala enje sicina sibile ekucineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelela ukuthi njengomember of parliament njengoba ekhulume ngokulilima west uyo kumele abe phambili kunhlelo zona lezo zokugedisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyasetshenziswa lokhu nalokhu esebenzisana lengadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali ye-CDF njalo simthuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana bezimbabwe balambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile silokuqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqondeni xa ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hhashi lilungelo lakhe yikho engumzali phela layo kamnankagwa ekhampeni lapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ekhuluma ukuthi uzayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithi yena i-voice of people is i-voice of god kambe sokwaya ngaphi khonokho wawuyi-rhetoriki kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
babaphothe inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithe lana izulu zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala
uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho ngikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole
kuyini okungenziwa nguhulumende Ndlovu
sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kazibe ezokusiza abantu inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke cela inhlelo kube ngezikhangele abantu abantu bancedakale abantu baphile impilo engcono ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo umuntu ukhuluma ngokuthi avuka edinga umsebenzi kumba avuka asebenze inyanga iphela khole imali angene ezitolo athenga kuthengayo abhadalele abantwana ezikolo ayenze lokhu kweneliseke nxa khona lokhu ema-basics kungasayeneliseki impilo kayisamnandi asinike-ke sikhulume ngama-austerity measures abantu behlupheka kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures kambe i-economy ezimbabwe izalunga nini yikho sikukhangelela ukuthi izanu phe kumele kulungise khona lokho
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-MDC obekhuluma endawonye lomeli webulilima West edalele ephalamende umnumzana Dingumuziphuthi owebandla le-ZANU-PF. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi isiboniso moyo ohlala eLupane. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi iningi likhala ngokoma komnotho welizwe.
Thina ngapha elufane indlala vele yiyo ukuqala, thina silendlala yabantu, lendlala yezifuyo lonyaka ikhona. Ngikhuluma kanje izifuyo seziphelile, abantu kabasela zifuyo. Bona utshani bangikhona yibo obushota namanzi ukuthi ziyahambela umango omude zisiyadinga amanzi. Thina silamfula vele inkomo zinatha esiboranini kumbe emgodini owayabe wayemba umgodi.
Manje kwehlulani lapho esiboranini?
Nezibhorane ziyafa, singafa isibhorane nxa sife isikhumba. Isikhumba izakhamizi kufuzele izithengele. So likhiphe imali liyabe lidonetha. Abanye ubeze bethi imali abalayo, and for sure babe bengelayo yona le imali yokuthi beyikhiphe ukuthi kukwane ukuthi siyethenga lezo zikhumba zokulungisa isibhorane. Ngoba i-government ayisabuyi isilungisele mahara. Babe sebehamba becela kulaba abazigebhela wabo. Kuyabe umuntu egebhile egumeni lakhe, uyagebha umgodi. Ukudla lokho esikuzwela kwezinye indawo kuthiwa kuyaletha ukudla kuchiphile, i-stock feed ukuthi sithengwe ngemali ephansi. Athi naye endaweni ethu asilapho.
Kodwa liyakele kuzwele kwezinye izigaba?
Iye, ngiyake ngikuzwele kwezinye izigaba. Lanxa khona ngale ezigabeni zangikhona kuhamba kukhetha ngoba kuthiwa kuyajoyinwa kuthiwe kulabalimi. Kodwa kwakufike, kodwa thina kithi akufikanga, ngenxa kwafika lathi sasizajoyina ukuthi senze ukuthi sithenge ukudla kwenkomo ngemali ephansi.
Sesikhuluma ngezokulima, sake saxoxa lawe kuhlelo eminyakeni edluleyo, wathi kule ngadi zokuthelezela.
Hayi, ingadi khathesi vele akusela, abantu sesayehlukana ngaso isimo sonesi lokuswela amanzi. Yikho sokwasenza sivele singasabambananga ku-cooperative yethu yona le esasiyiqalile. Lapha amanzi sasiwathatha esiboraneni. So isiborane kuyayenzakala siyaqeda 2 weeks sisifile. Ngathi imbhida iyabe ifuna ukuthelelwa. Le imithi yona leyo kuspray imbhida, kathesi akubambeki lutho, vele ungaza kuwuthenge wona umuthi wokuspraya le mbhida leyo ngoba iyaba lezivungu.
Ukudla-ke abantu badlani khona ngapha?
Lapho-ke ngoku yikho kulukhuni-ke la, ngoba vele abantu kuyezitolo le mali yangikhona bengelayo. Sesibabona abanye bebuya behamba becela umuntu nzethi bengicela ngenkomitsho nyekwenzela umntwana iporridge, kodwa la ukubona ukuthi iporridge lenkomitsho vele liyamusa ngaphi umuntu. Hayi, indlala ikhona. Amabele wona la akhona, kulamabele amanye anikwa abantu kuthiwa ngama-over 65. Ama-over 65 lapho uduba abaqondana la, kuthiwa nxa usiyathatha i-50 kg le kufuze ukhiphe $10. Wena uyi-over 65 vele imali kawulayo, bekuye bethi khiphi $10 wena ku uzayithatha ngapho umuntu omdala i-$10.
Abananzelelanga ukuthi ikhutshwa ngokusemthethweni yini?
Bathi khona izimota lezi eziletha amabele zimota eziyabe zihayiwe.
Abancane bathola yini? Labagogekileyo.
Abagogekileyo ke bayathola. Kodwana khona lokhu ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyahlutshwa i-$10 yena liyana. Nxa eseze kimi lami njengoba ndambile. Hayi, ma usiyathatha kudampa wakho lwani 50 kg liya, lami uzaninika ifilo kuzeni igalani. Sesilayi sengimngafula futhi khonapha, lami ngiyabe ngifuna ukudla. Sence mina bengilayi i-$10 le. Hhayi, abancane abatholi lutho, akulahlelo olwafikayo ukuthi kumbe kuyathola, akulalutho nje bazihawulele.
Lalilo hlelo njalo lokuthi liyethenga impahla eGoli libuye lazo lithengise, luyaphumelela yini?
Lapha yikho ngikhulumile ngase ekuqaleni ukuthi vela akuselanto esiyenzayo. Bonke sesaqala phansi sathi sizavuselela nxa isimo somnotho laso sesivuka, ngoba irandi khathesi ukuthi ungalithenga okuthi uhambe lale eGoli usiyawoda.
Kakula siphathamandla sikahulumende siyake sikhulume lani, kumbe abephalamende kumbe abecouncil.
Labephalamende lapha lokho esavotayo vela sikaze simboni. Hhayi, ezikolo sokunzima ngoba izikolo zithe zivulwa kwaqanjwa enye imali phakathi kwaphakathi kwethemu. Izikolo sokuthiwa sokukhwelile kwangezelelwa futhi enye imali, abantu le mali yangikhona kabalayo. Abantwana kwathiwa bengaxotshwa kodwa bayaxotshwa ezikolo, vele kabadlali njalo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo ohlala eLupane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councilor Donaldson Mabutho omela isigaba sika Ward 9 esigoqela iMabuthweni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ah, siyabonga mfowethu.
Yes, sizwa kuthiwa wenelise uqeda udubo lwempompi ezihambisa ingcekeza isiweji ebese zikhathaze okweminyaka leminyaka. Ungasitshela ukuthi uqede njani lo?
Siyabonga mfowethu. In fact, what actually happened is that when I was elected into office last year in Ghana, usibesile ohlupho olukhulu kakhulu endaweni yamaJoani. Year in, year out, because there were perennial swans. Vele izakhamizi zangale vele zathi zithwele nzima vele lomkhuhlane wesihudo nje usuthi ubami esibhedlela, ubami esibhedlela. So engakwenzayo ngayingeja ama-directors, ngayingeja town clerk on the 3rd of October, ngabathatha ngahamba labo kusite. And ngilanga lelo the town clerk wathola declare ukuthi this is an emergency project which needs to be done. But njengoba ukwazi ukuthi naba processes ye procurement and everything has to go kuhle kuhle ngokuhlela kwakhona. So yesterday the team of city council lo new contractor bahle babuya on site. So yesterday we handed over the site to the contractor. And the rehabilitation kuyivuseleliswala lokufaka amapipe amatsha amakhulu kuzasikhotha imali phosephose efika about 2.2 million. So imali eyo isikhona, it was availed by i-city council yakoBulawayo. And izakhamizi zemaJobane ziyajabula. I-project leyi ngithemba buza izolo iyaphela ngoJanuwari. So it's a long term project because kumele belungise ama-main walls, befake amapipe amatsha, because amapipe ayefakiwe ilokishi lemaJobane lalilungisele abantu ukuthi ababe ngamabhajela ngezikhathi zakhona. So uzabona ukuthi because of i-population growth eMachovani ibingasenelisi ukuthi isuwa leyana ikhontene iload ekhona.
Kanti manje kuyini okuyake kwehlule njengoba nangu siyabona ukuthi i-council yenelisile ukuthi iphathise ngemali. Siyabona endaweni eziningi kulodubo kodwa kuthiwa kula mali.
Siyazama ukuthi sixoxisane lawa ama-directors yethu ukuthi sibonisane ukuthi khonoko kukhona ikuyini esingaku-prioritize. Ngoba singakhangela ukuthi eMachovani laphana mfowethu, it was like a ticking time. Ibomba ikade lilaphana ukuthi uyabona ibingaba yinto ukuthiwa iyayingakwanisa ukuthi iyangisubulawayo uze ukuthi ikhorela iqhamuke eMachovani. So yiko ke ngathi ngishare-ke mina ngihlala ku-engineering committee ye-City of Bulawayo. Sikhulumisana-ke lama-directors laba bantu bathi u-town clerk wathi hayi ekhansela ngolosike siyebona so that we assess and see. Laye wathi ekubona u-town clerk wedrobhola kubulawayo kwamthinta wahle watshela ama-directors akhe no-deputy director engineer ubabuncubo wayekhona, u-director of engineering ubabusimela dube wayekhona. Kwahle kwathi angicela ukuthi lihleli yenze konke okufunakala lapha umsebenzi lowuqalisa. And now, just a month after, they come on site and this is Savoya Councillor Siyabukela Sibili bang introduce a contractor, Lizabenza Lonke lo contractor, ezakhamizi co-operate lo contractor. Right. Bazothi manje councillor uzakwenza kanjani njengoba abantu kade belima along the sewer lines izingadi lezi. Ngathi hayi njengedrop rakubulawa sizaplana isite where lapho ezakhepha khona ama-poles azancedisa izakhamizi lezi ezifuna ukwenza ama-garden. Ungakhangela ukuthi i-railways yani ilelende enkulu kakhulu. So ngiyabonga kakhulu because of the cooperation from i-City of Bulawayo lokuthi nqathi namakhansi asifesa ama-challenges bengabuya on the ground be-assess. Kuyazama sili kuzama umzamo siyuthi even amasenti nxa engekho kuke kubonakala ukuthi kungacutshwa laphana kufakwe laphana be-prioritize ngoba into esiyazama ukuthi siyivalele laphana zokuqhamuka komkhuhlane lokuthi abantu bebulawayo bephile kuhle.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngithanda ukuthi ngibonge bakithi, ngibonge uBulawayo omuhle, umthwakazi omuhle, ngibonga le nhlanganiso ye-Progressive Resident Association yakoBulawayo. Sisebenza kuhle kakhulu, in particular i-Resident Association ye Progressive eka-Ward 9 empopo ekhokhelwa ubaba uStanislas Dube.
Hayi, lathi sibonge. Loge ngu-Councilor Donaldson Mabutho oyeMabuthweni engwebandla le-MDC ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga jahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekela uDouglas Monzora eHarare. Abamabandla aphikisayo loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale lakhe lekhabhinetha. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna vafupatila.